ngasisebenza kukhuluma into e-professional ukuthi sale sivume ukuthi kwakathesi uhlelo lusesephakathi njalo asingabe siqalisa ukunika ama-report uhlelo lungakapheli njalo asinabo ubufakazi lokuthi kube nobudlwangudlwangu nxa bube khona mina hhathi angikubonanga njalo kangikubuzwanga lobo budlwangudlwangu engingakusho ukuthi kathesi uhlelo lusesephakathi alukapheli kungangcono sikhulume ngohlelo nxa uhlelo soluphelile besikwazi silobufakazi ukuthi endaweni enje lendaweni enje kwenzakele lokhu kwalungiswa kanje kumbe endaweni enje lendaweni enje kwenzakele lokhu kwawonakala kanje okwakathesi uhlelo olusephakathi ngoba phela uhlelo nxa luqalisa luqalisa-ke luze luyephela nxa soluphelile-ke bese kunikwa lokhu kuba i-report i-report yiyo-ke ezadala ukuthi sazi ukuthi okwenzakalayo kumbe okwenzakeleyo kuyini
okwamanje uhlelo lwenu likhangelela ukuthi luzaluphutsha nini
uhlelo luhlelo oluphakathi ngoba ngishilo kulama-stages athiyanayo engathi ama-stages afika 4
abebandla le-ccc babechothoza abe-ZANU-PF ngokhetho lwabo angazi wena ukuthi uzwani ngalo ukhetho lwabantu be-ccc
iindlela zokukhetha zehlukene phakathi kwe-ccc le-ZANU-PF i-ZANU-PF yenza lokho kuthiwa yi-primary election i-ccc yenza lokho kuthiwa i-community selection elama-stages la akade bawaqamba besiya phambili i-primary election iphuma lo muntu oyedwa zwi ofanele awine asale senguyomela abantu nxa kusenziwa lokho kuthiwa yi-community selection kuphuma i-list yabantu uhlu lwabantu okuzakhethwa kulo ozabe nguye ozamela isigaba sona leso kumbe ngu-councilor kumbe ngu-MP kumbe ngu-senator kumbe ngu-president yindlela okusebenza ngakhona ngakho-ke kulo mehluko imithetho njalo ehlukahlukeneyo endleleni okuphathwa ngakhona kodwa esikuzwileyo yikuthi lanxa kwezinye indawo kuhambe ngendlela enhle kwezinye indawo kube lokukhonona kube lokusola ikakhulu akade bekhala bebengazi kahle ukuthi imithetho yakhona isebenza njani bebezwakala abanye bengakwazi kahle ukuthi nxa ngifika laphana ngisiyaselektha ngenzani okunye kwesibili okungathi kuphuzile ngama-logistics angikhona kwezinye indawo ngakho-ke kuyadinga ukuthi khona lokho kulungiswe
so kungaba ludaba lokuthi indwangu zihlekana iziphongo yini lapha ngoba njengokutsho kwami i-ccc lalichothoza indlela i-ZANU-PF lenza ngayo izinto zalo nxa kuyikuthi wena ungakhetha uhlelo lokwenza olokukhetha abazamela amakhansila ledalela ephalamende ncobe ungakhetha luphi uhlelo lwama-primary kumbe lolu oluzanywayo i-ccc
ama-primary lawo kafani umhlaba wonke jikelele ngakho-ke ziningi indlela zokuthi uphume labantu okukhulu yikuthi abantu baphiwe ilungelo lethuba yini lokuthi bakhulume bekhululekile noma ku-primary election kumbe ku-community selection akumelanga kube lodlame akumelanga kube lokudlelezela akumelanga kube lokwethusela akufanelanga kube lokutshaywa komuntu akufanelanga kube kungalandeli imithetho imithetho imele icace abantu bahloniphe lokho kuyabe kuphumile bonke bamele balandele imithetho noma yibathi abakhethe kuphi nxa kungasalandelwa ngumthetho loba yi-primary election angeke ihambe kahle kunjengomthetho yelizwe nje yona le ekhangelene lokhetho lwethu lokuvota imithetho eminingi ingayilandelwa yingakho kuzahlala kukhalwa ngokuthi kakula free and fair election ngakho-ke akukho lula ukuthithi leli qembu kalenze lokho lenze njengaleliyana okukhulu engakutsho mina yikuthi lokhu noma yini okukhethiweyo kuphile yini abantu ithuba lokuthi bakhethe bekhululekile kuphile yini ithuba abantu ukuthi bakhethe bengethuselwanga bengatshaywanga belandela imithetho
yebo bebe ungaphoselakho ilizwi lokucina ngohlelo lwenu ukuthi usuthisekile yini ngosokwenzakele kufika namhla
engingakutsho yikuthi-ke njengoba ngithile ukuthi luhlelo olulokhu lusalungiswa lusenzakala kungakuhle ukuthi ngizinike ithuba ukuthi ngitsho ukuthi luhambe njani uhlelo solugoqile okwakathesi uhlelo alukagoqwa luhlelo oluphakathi lungaze luphele-ke sungaba khululeka ukuthi umbuze ukuthi ngibone njani uhlelo kunjengokuthi ubuze iplayer ihlala egrawundi ukuthi wena uyibone njani umdlalo lowo wena umdlalo ungakapheli so umdlalo nxa ungakapheli iplayer kayingake ikhomente kumbe i-coach ingake ikakhomente ngoba umdlalo kakapheli.